Icala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016, umunye uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala i-docket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira, kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu, i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwe-docket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka, njalo basola ukuvelwa kwe-docket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Ayithethemtshayileyo satshitsha ekhothi, satshitsha ekhothi isteti isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasisacina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngamasamona. So then now into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare, thina silale yabe lilandani eHarare, njalo why i-directive vele eHarare, ngoba kathesi sesibizwa sesisamoniwe ukuthi mhlaka-20 June siye ekhothi.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe, ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekuthiwa yi-assault against thina ukuthi satshaya uMakura Charumbira, khathesi kubuye sokubhale ukuthi sokuyi-public violence. Ngubani okutshintshayo njalo kutheni? Asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF sisiya ku-NPF, i-National Patriotic Front liqala yini?
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le-nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa, abanye baza kuya ejele.
Singu-6 esiyethiswa icala leli, akukatshinti but into etshintshileyo licala. Then abanye bethu nxa sihamba phandle abavele nge-nomination court, abantu bezanu PF babesitshela ukuthi nina lifilda amakandidate nge-NPF but after nomination court bazahamba ejele vele, arisoze ri-contest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanu PF abethu seleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa, kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.